iqinile umama economy uqinile kathesa umama economy uqinile yama Republicans yaba ngamsola uBiden ngoba vele uhlala kusolwana iopposition le lalaba basesihlalwe abangeke bakucithe ukuthi hayi umama economy uqinile imisebenzi phezulu abantu abaningi basemsebenzini even lengcithi ziyathi ukuthi economy is doing well kodwa nje inflation yiyo ekhona ngenxa yokuthi phela laba ama-Republicans yiyo abaphethe intambo in terms of business yibaba onama-business isikhathi eziningi bakhweza konke bethatha i-advantage ye-oil e-Russia bethatha i-advantage yokuthi kule crisis so basebenzisa leli thuba ukuthi bakhweze intengo zibe phezulu kwenzela ukuthi bayenze imali eningi so yikho nje ukuhlupha abantu yebo
sesikhangela kwezokuhiqizwa kwempahla singathi kuqhubeka kuhle yini njalo ziyatholakala ezitolo lapha emavinkilini njengoba sokulempiko yokuthi okunye kuyasilela singathi iziphi impawu kahle kahle ezitshengisa ukuthi umnotho uyathuthuka kumbi uyawa
impahla ezitolo bezike zagcina ama-shelves akhanya ngani asesiba empty endaweni eziningi kodwa kathesi hayi kukhanya kusokubuyela sivile okunye ngaba kuyi-COVID yebo kodwa okunye phela bekuyi-manufacturing ukuthi njengoba abantu bebengekho emsebenzini abantu bebengekho kwezinye indawo okugoqela emapulazini ama-farm workers okunye nje futhi layo indaba ze-immigration abanye abantu abayenza lezo zinto ngabantu abahola imali phansi and then futhi okunye ukuthi abanye ezinye izinto zi-importa zivela emazweni so yikho nje ade kubangele lokho kodwa kathesi nxa ugenga loma shelfini hhayi sokukhanya sokusuba soku-right sibe soku-almost normal into kade ishote kade saziwa yayishote kakhulu ngiyabona engani lokhu sasile la ukudla kwabantwana abancane abakuthiwa ngama-infants insane yikho kungani kade kusasilela kodwa ngithemba lakho sokusuba ngcono
singathini ngawo umbuso kamongameli Joe Biden le nhlelo zakhe selokhu engene embusweni
umbuso lo ngumbuso othakazelelwa ngabantu ule nhlelo ezicacileyo ngumuntu okwazi ukuhlanganisa abantu kubo Congress Senate khona ngale phezulu bahlanganise balungise lanxa izikhathi eziningi ama-Republicans edonsele emuva bapasa i-health care ukuthi kwehliswe intengo zemithi ya lezinye izinto ezinjalo eziphathelene lemithi ama-hearing locuzane equipment laba abangezwayo sebengakwanisa bathenge behind the counter kungazange ku-prescribe ngudokotela okunye kwangikhona wenza nje ukuthi into zibe lula le infrastructure siyayibona imigwaqo uyalungiswa umgwaqo hawu ngumbuso osibili ojayibulelwa ngabantu ukuze kwathi lakathesi sokuvota abantu bekhala nge-economy imidiya yonke yalahleka yonke imidiya yayale uBiden wasalelokhu emile abantu bethi lo Biden vele akusakhulunywa langaye uBiden nangu lokhu emile lokhe mina abantu bayamthanda uBiden bayamthanda ukuthi ngumuntu ozisisayo ngumuntu olobuntu so umbuso wakhe sibili ngumbuso ojabulisa abantu ya ubona abantu hayi abantu sebekuthaba ukuthi i-America isibuyele endleleni yayo yes hayi khona lokho abake bakubona lapha kusokuthwalelana imikhonto sokuthwalelana imbhobho lani hayi abantu sebekholisa ukuthi hayi i-America isikhokhela njalo emhlabeni i-America sikhokhela njalo emhlabeni siyabona.